Lokhu kuphume emhlanganweni welangeli lodwa owenhlanganiso ezijeneyo ezilwela amalungelo abesifazana owenzelwe eHarare. Unkosikazi Siphathisiwe Moyo owenhlanganiso ye-Women's Coalition Group uthi babone kufanele ukuthi bacubungule inkinga ezibhekana labesifazana suku zonke empilweni zabo.
Lapha besikhuluma ngendaba zokuhlukuluzwa kwabomama kuma-public spaces, singathi endaweni ezinjengokugadelwa khona amakombi, lalapho nje anyway kungaba ku-public abangabe befuna ukwenza abafuna ukukwenza khona, omama batholakala behlukumezwa kakhulu, especially ngamathawu.
Abesifazana abaningi bakhulume ngababe behlangana lakho ezandleni zabatshayeli bamakhombi labo windi, okufana lokuthethiswa, ukubanjwa imizimba yabo bengafuni, ukuthathelwa izikhwama zabo lokunye okunjalo. Bathi isimo sokuphose kufike kukhulu ekhulwini, 97% samacala anje acina engathonisiswanga. Unkosazana Chiedza Maromo wenhlanganiso yeKatswe Sisterhood uthi omama kumele bebika amacala anje emapholiseni.
Ma uhlukuluziwe kumele ungafike police station and kumele uhlucele ukuthi ngicanga ukubona abe victim friendly unit, ngoba amapholisa abona ababephambili babe kubunguza indaba yakho kodwa bengasoze bekunceda. So uma uphanjaniswa kumele uqale ubone abe victim friendly unit ukuthi ama-legislators kumele sihlane labo kufakwe imithetho eyaprotekta abantu.
Usiphathisiwe Moyo obesemhlanganweni lo uthi ubona lumhlangano uzaphathisa ngoba uhlanganisele bonke abalokwenza le ndaba ezinje.
Bonke ama-stakeholders, sikhuluma ngamapholisa, abe-gender commission, uminister wethu we-women affairs. Konke okukhulunywe lapha mbona ngani ukuza implementwa, okunjengokuthi amawindi lama abakhitshwe ama-combi drivers azakale ukuthi ngobani. Lapho kugadelwa khona amakhombi abantu bebe yilapha abahamba khona kuyagadela amakhombi, abantu bengaphongi ukugadela amakhombis everywhere.
Abathuthisi abangene kulumhlangano bakhuthaze omama ukuthi besebenzise imithethwendaba eyasungulelwa amacala okudlwangula lokuhlukuluzwa kwabesifazane lamantombazana, ama-victim friendly courts, njalo bebuya labantu abazimisele ukubafakazela. Ngensonto inhlanganiso ezimela abamakhombi zibambe umhlangano eChitungwiza zikhuthaza abachayeli ukuthi bengaphatheki ukuhlukuluzwa kwabesifazana. Lo mhlangano ungenwe inhlanganiso ezigoqela iKatswe Sisterhood, iLegal Resources Foundation, iWomen's Coalition, iGender Commission, leHarare Residents Trust lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.